lona lithona njani zibukandaba siyadibana kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje sixoxa lomnumzana Greta Vodloza Smanda ingcwethi kwezamasiko sihlaziya udaba olufanayo okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo
baba Gande sabona ngisho labalaleli bakho ngithi salibonani
ungasitshela ukuthi ngokubona kwakho kuyini okungaba kusenzakala ukuthi sibone abantwana abancane kangaka sekuthiwa bazithwele
lichilo leli baba Gande lesizwe sonke kungumnyama omkhulu lo owembese isizwe ngoba phakathi kwesizwe sethu sihlezi kuhle hayi bekungenzakali lokho amalungelo engani abehlonishwa kakhulu ikakhulu amalungelo amantombazana abehlonishwa kakhulu lokhu sokuliyeza elimnyama eselehlele isizwe okudingakala ukuthi nesintu sakithi sibili kubonakala ukuthi kuyini okungabe kusenza ukuthi siwelwe ngamashwa anje ngoba kimi ilishwa leli kanye kanye umnyama oyehlela isizwe ngoba ungabona abantu abadala sebengasahloni hayi lokhu kuyazila njalo nje sokutshengisa ukuthi abantu sebebanjwe ngumoya ongasalunganga osudinga ukuthi esizweni ngabe sihlezi kuhle ngesikhathi sakhona hayi bekuzanuka sibi kubonakala ukuthi kanti kuyini okungene emakhaya okungena emakhaya
zona izigwebo ezifakelwa abantu abadlilwe ngula abantwana abancane kangaka ubona ngani kumele zikhuphuke yini
yeye kuyadingeka kakhulu ukuthi izigwebo zalezi izigwegwe ezikhangelisiswe sibili kakhulu ubonakala ukuthi khona lo muntu angathola iphindlela ezakwenza ukuthi labo abangabe belengqondo efanayo bangakuphindi futhi ngoba lo vele okwenzile yena ngwakhe akumelanga ukuthi vele abuye alethwe futhi emphakathini kumele ukuthi abe yisifundo ahambe ngokuphela bafunde isifundo sokuthi akwenziwa lokho ukuze kube lokuhlaliseka emphakathini uhluvele nje ube kwazi ukuthi awuseyikuphenduka futhi kumphakathi awuseyikuphenduka futhi esigodini lasezintini
abanye bathi kungaba kuyimithi ebangela ukuthi abantu beselisa benze isihluko esingaka uyavumelana yini lakho lokho
yebo ngiyavumelana lakho kakhulu lokho ukulabo bathi khona bona imithi ngoba abantu bakithi sebacabanga ukuthi khona ukuphila ukuthi unothile kanti ke abantu baphila enothile enganothanga ngoba yena uNkulunkulu laye futhi wakudala ngendlela ukuthi abantu laba kumele ukuthi baphilisane laba abanganothanga balazo laba izinto abenelisa ukuzenza ezingenelisa ukwenziwa yilaba abanothile pho ke umoya onjalo ukuthi khona wena uhambe edinga umuthi ukuthi uzwebamba umntana wakho umbone ngani into embi kakhulu ingumuthi omubi kakhulu lo
okwakugcina ungavalelisa abalaleli
ngivalelisa abalaleli ngisithi bantu bakithi isintu sakithi besihlanzekile kakhulu bantu bakithi ngabe singabuyela ebuntwini bethu isicelo sami esikhulu leso sihloniphe abantu bethu sihloniphe abazukulu bethu sihloniphe odadewethu sihloniphe umkethu sihloniphe nje wonke umuntu esiphila laye isicelo sami leso engingasitsho isho ukuthi abantu bakithi kasibuyeleni kunhlonipho yethu sibuyeleni silweni lezigangi lezi ezikhona abantu bangafihli ukuthi lapha sokulesigangi ngoba kathesi ngiyakuzwa ngiyakubona abantu bayafihla bebona ukuthi lapha sokulokuganga okuthile babe sebefihla sibe sithi bona bona enxenyela umuntu lo sesizambophisa hayi lo muntu uvele kaphume phakathi nabo umphakathi umphakathi asozuyekele lihlupheka ngoba kunengi lana eliveleli lakho labo esingabathi bahlupheka kunenga balakho okungancedisa labo abathi banothiba ngiyabonga balaleli ngiyabonga futhi lo mthakazo we studio 7
lo ke bekungumnumzana Greta Vodloza Smanda ingcwethi kwezamasiko ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilayo